ye ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethuselwe yiwo amakhuluma abantu khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga kodwa ukuze sithi kulamafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani nxa sebekhanya ngathi sebentshintsha indaba yazo sokushintsha ukuthi engxeke kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengaze baphoxane lo mnumzane umnangagwa engxeba ngathathelwa umthelo wawo yindlela ezani uphepha kanye nasibi ukuthi yena umnangagwa wakhuluma wathi kula mafutha akhona bona bathi akula mafutha nxa engakagejwa bantshintsha nje sebeguqula nje ngoba sebethuselwe
kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho
kanti inombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba singawakhephi yiwo batsho bathi ama-seismographic figures akhona kufanele kube kulezinto eziningi esifanele ziyenziwe kungakabi kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona ye sebekhulume phela bathi kulezi khuthamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ungasithi hhayi nxa beyibo i-invictus yeyafika lapha yathi khona amafutha akhona asikabona ukuthi maningi kanganani akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bephuxana lo mnangafinale amafutha angazizakala kathesi isikhathi sonke lesi ndaba engazizakali
kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokho bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihamba izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi balokho kwakhulunywa
bathembisa ukuthi kulelu panegas bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas bathembisa ukuthi ama-diamonds esinawo azaqeda udubo lethu kodwa sonke singabaya ngathathe kuyaphela kunjalo kuzaphunga ukuthiwa ye amafutha akhona kodwa kakwanisisasaseyine i-capital investment njengalokhu esiyafika ijile ukuthi sitakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasasteni investment bayesebephunyukile kuzaphela kunjalo dada njengenkomo.